Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC.
Siyalambulela kweza kusihlwa mthokazo omuhle kustudio 7, ngesonto mhlaka 9 kuNhlolanja 2025. Igama nguNtungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, izilimo sezisitsha endaweni zelizwe ezinengi, kanti le mihogo ilayo idla ubhedu. Kambe uZulu weZimbabwe uzavuma na ukuthi kuguqulwe isisekelo sombuso welizwe ukuze kuqheliswe umbuso kaMnangagwa. Silazo ezamasiko, ezemidlalo kanye lezabatsha. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Abalimi endaweni ezitshiyeneyo zelizwe bakhala ngokuthi izilimo sezisitsha ngoba sokulesikhathi izulu lingani. Abanye bakhala njalo ngemihogoyi abathi isiqede amabele. Ingcweti kwezokulima zithi abalimi kumele bakhulumisane labalimisi babo njalo bathenge imithi efaneleyo ukuze balwisane lalobu budli. Sixoxele umnumzana Vumani Ndlovu isiphathamandla senhlanganiso esebenza loZulu wemaphandleni eLupane, iRural Communities Empowerment Trust.
Nxa izulu lingabuya masinyane kungathembisa sibili ukuthi izivuno zingaba zinhle, abalimi bangavuna inala engathaywa. Kodwa nxa lingasananga kuyona le iviki esiyingenayo, hayi kuyabe sokuqala ukuthi sibe le ntandabuzo. Kuyabe ngasathembisi lutho, kuyabe sokumele ukuthi sinakane ngendlala esingazibona sesikiyo njalo. Ukuthembisa lokungathembisi kuza phawulwa ukuthi izulu liyana kumbe kalini. Nxa lingasananga, hayi sesibuyele kundlala yanyakenye, kodwa lingana ngibona lonyaka kungaba ngconywana.
Imihogoyi ke injani khona ngapho?
Ye, kuba lezi qintana kumbe inti ziqinti lapho abalimi abakhala khona ngayo imihogoyi ukuthi isiqede amabele, siqede izilimo zabo. Kodwa kwezindawo hayi abakahlangani zalolo hlupho. Siyathemba ukuthi lapho abahlangana khona lo hlupho lwemihogoyi abalimisi bayaphanga ukuthi bayencedisa abalimi ekuqedeni lolo hlupho. Siyakwethemba lokho, kodwa hayi ayisikho ukuthi khona indawana zonke, kuba leziqinti lapho esidila khona imikhuba.
Umnumzana Vumani Ndlovu ngoyinhlanganiso esebenza loZulu wemaphandleni eLupane, iRural Communities Empowerment Trust. Luqhubeka lusemilonyeni yabanengi udaba lokulwisana kwabasekeli bebandla leZANU PF abafuna umongameli Emmerson Mnangagwa eqhelise umbuso wakhe kungafika umnyaka ka-2028, lalabo abathi kumele adedele umsekeli wakhe umnumzana Constantino Chiwenga. Umnangagwa useke watsho waphinda ukuthi akalaso isifiso sokwenza lokhu, kepha abanye bathi ungumkhohlisi. Ukuze imizamo yabasekeli bakaMnangagwa iphumelele, kumele kuguqulwe isisekelo sombuso welizwe, kubuye kuyiwe njalo kureferendum, kubuzwe umphakathi ukuthi uyakuvumela lokhu na. Sixoxele ngcwethi kwezombusazwe umnumzana efidlela Ncube.
Into esingayisho yikuthi umthetho uyavuma ukuthi iconstitution iguqulwe lapho abantu befuna ukuthi iguqulwe. Umbuzo omkhulu yikuthi lapho iguqulwa kuyabe kuguqulelwa ukuthi kuzasebenzela abantu beZimbabwe, kuzasebenzela abantu bonke yini, kuyancedisa yini lizwe. Kulapho kulempikiswane khona, kulalabo abathi kuyiguqula iconstitution ukuze umongameli aqhubeke esesihlalweni yikho okudingakalayo. Abanye njalo bephikisana lalokho. Ngicabanga ukuthi kuzaqhubeka impikiswano yakhona, ayisozibe lula ukuthi phele namhlanje umbe kusasa. Iseza qhubeka kwamaviki kwezinyanga, mhlawumbe kweminyaka lokho kuqhubeka kusiya phambili. Ngokuba labo abafuna ahlale bayamfuna ahlale, abangafuna ahlale labo bayala njalo. Ngakho ke kuyinto esizayibona iqhubeka, inhlanganiso ezinye zime ngapha, ezinye zime ngapha, abanye abantu beme ngapha, abanye beme ngapha.
Ubona abantu beZimbabwe bebambene yini okokuthi benganqaba ukuguqulwa kwesisekelo sombuso kungayiwa kureferendum?
Akucacanga ukuthi kuzahamba njani ngalesi sikhathi ngokuba abantu behlukene phakathi. Kulalabo abathi kahlale, kulalabo abathi angahlali. Ngakho kuzaya ngokuthi oqoqeka ngcono kulabanye mbani. Uma laba abaphikisayo bezabe beqoqeka ngcono, iyabe ingasoze iphumelele ireferendum, kuyabe kungasoze kuphumelele nxa kusiya kuyo ireferendum. Nxa labo anjalo abathi kahlale beqoqe kahle, mhlawumbe basengaphumelela njalo. Ngakho ke kusesemasinyane kakhulu ukuthi umuntu angatsho ukuthi amanzi agelezela ngathi. Kusesemanje, kuselempikiswano, kuselokudonselana, kuselokudonselana lakulo iqembu elibusayo leZANU-PF, kanti ke kulokudonselana phakathi kwabantu beZimbabwe. Ngakho ke akukacaci ukuthi kuya ngapha kumbe kuya ngapha, lokuthi kusasa kuyabe kuzahamba njani, kuza kwehlula kumbe kuzaphumelela.
Umnumzana efidlela Ncube, yingcwethi kwezombusazwe.
Zimbabwe.
Singene kuhlelo lwabasakhulayo.
Siyalamukela kusigaba sabatsha. Igama lami nguTabo Kancube. Namhlanje sixoxa lonkosazana Zibusiso Ndlovu ongunobhala wenhlanganiso yabatsha eChefunye Social Association ngenhlelo abaziqhubayo ukuthuthukisa impilo yabatsha ikakhulu emaphandleni. Uchazisa ngohlelo lweworkshop ezakwenziwa okweviki yonke ekhangelelwe ukuphathisa abatsha ngolwazi lokulungisa amafilimu phakathi kokunye okuchiyechiyeneyo okhangelelwe ukuthi kuzafundiswa abatsha.
SiyiChefunye Social Association sizaba lomdlalo kumbe ngithi iworkshop eChefunye Primary ozakwenzeka kusukela mhlaka 7 April 2025 kuze kube zinsuku eziyisikhombisa. Lapho iChefunye Social Association izabe inika isupport kubantwana, kubantu abalama talent kuma skills achiyeneyo. Okunye sizaba sigcizelela kakhulu ngokubaluleka kokuregister le National Arts Council of Zimbabwe.
I-workshop leli khayelele ukuthi ibe iminjani, yiziphi ezinye izinto ezizafundwa ngabantu kunsuku eziyisikhombisa lezi, njalo abantu elibakhangelele ukuthi babe khona ngabantu abavela ngaphi, njalo likhayelele ukuthi baza kuba bengabantu abanjani abangenelisa ukuthi baphathiseke ku-workshop enje.
Kuzaba lama-talent amaningi achiyeneyo azaba eyenziwa kuleyo workshop. Kuzaba le-training yoku-actor ezayenzeka kunsuku ezintathu zakuqala ze-workshop. Abazakhethwa ukuthi baphatheke ku-film yethu yakuqala bazaqhubeka sebephatheka ku-film yethu ngensuku ezine zokugcina. Sikhangelele wonke umuntu olesifiso njalo engumhlali waseZimbabwe, kodwa sikhangelele ikakhulu labo abayenelisa ukukhuluma ulimi lesiNdebele.
Abazangena i-workshop le baza kuba besenelisa ukuthi batholeni ngemva kokuphela kwayo?
Labo abazathola ithuba lokuactor bazayenelisa ukuthi labo bazakale, njalo bethole ilethuba lokutshengisa amathalente abo. njenge chief nye social association sikhangelele ukuncedisa abasakhulayo ukuthi betshengise amatalents abo lokuxhasa ukwehlisa ukusetshenziswa kwezidakamizwa lodlame. Njenge chief nye social association senelisile ukwenza italent show ebekhona mhlaka 28 December lapho ebesilabahlabeleli abehlukeneyo abavela kuma provinces ayehlukeneyo aweZimbabwe.
Apa kusigaba sabatha namhlanje besixoxa lonkosazana Zibusiso Ndlovu owenhlanganiso ye chief nye social association ngenhlelo abaziqhubayo eziphathisa abatsha ikakhulu emaphandleni. Ube xoxa ngodaba lwe-workshop eviki yonke ekhangelelwe ukuthi izaqhutshwa eChefunye Primary School ngoBulawayo, lapho abakhangelelwe ukuthi bazaphathisa abatsha ngolwazi lokulungiswa kwamafilimu lokunye kuyi-workshop ezaqhutshwa okweviki yonke. Asihlanganeni ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo. Oliver Lelisayo, ngodaba kaNcube.
Sibonge uTabo kaNcube ngohlelo lwabatsha. Siye kwezamasiko.
Sigcina amasiko wethu. Owenze usenziwe manje. Sigcina amasiko wethu.
Salamukela kusigaba samasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Ngilami uMthembu Zithembayo uGibbs Dube. Namhlanje ngilomnumzana Mbuso Ngwenya. Incwadi kwezamasiko esintu sikhuluma ngembiza kababa. Zingwenya, sakwamukela uhlelo.
Sibingelele kubalaleli, sibingelele kubasakazi.
Iya, usitheleke Ngwenya, imbiza kababa kuyini?
AbuDube nabalaleli, singathi thina abadala babe nendlela zabo, siqinise umzi. Enye yazo okuyiyo le eyimbiza kababa. Ini imbiza kababa? Imbiza kababa kuyindlela yokuziqinisa phela ukuthi naye ubaba akwazi ukuthi engubaba ekwazi ukuthi aqine nasendlini laphayana mangabe sekufika isikhathi sokuthi-ke unabomama laphana ezindlini, ngoba futhi uzokhumbula ukuthi iningi labo babeba namakhosikazi amaningi. Uma ngale uthole ukuthi nxa elamakhosikazi amahlanu uthole ukuthi kuba nabantwana abazalwa engathi bangamaphahla, kodwa omunye bezalwa kwenye indlu, omunye ezalwa kwenye indlu. Uthole ukuthi bazalwa ngokulandelana kwezinsuku ngesikhathi esisodwa. Uzibuza ukuthi obaba bakawathathana amandla angaka, kodwa-ke babelezimbiza zabo okungukuthi kwakukuningi futhi kuyindlela ezihlukeneyo ngoba babeyazimithi.
Ye, khonapho-ke Ngwenya, okwemithi yangikhona babeyithathana.
Babeyazi ngempela itholakala kakhulu egangeni, ngoba babesazi ukuthi impande ethile ungayithathiswa-ke emanzini kulokuyiphuza iza kweziqine ungubaba. Kube lezimputshana futhi nazo ezinye zazikhayo zibe yimputshana, uthole ukuthi nxa kudliwa khonaphana ebatshele omama ukuthi hhayi xa ngiqhenela nenza kube lesobo uzothi kulowo mhluzi lowo ubone sekuphuzela ilomuzana imputshana leya. Lokho kukodwa kibuhlungu ukuqinisa imbiza kababa. Qina le qolo leli azizo ngempela engumqhemane.
Ye, kodwa kuzasetshenziswa yini? Kukhona kumbe sowahle kwaphela ngenxa yokuguquka kwezinto?
Ukhona babuDube nje, into engiyibonayo ukuthi okuphazamisa obaba namhlanje mhlawumbe kunye yikho ukudla lokhu esesikudla kulezinsuku, othola ukuthi ngoba uzayisebenzisa imbiza kababa, kodwa ukudla okudliwa ngabantu manje kuyababulala imithambo yegazi le, othola ukuthi abasenawo amandla akhe awafani nala abantu abadala esakhona sibabona.
Ye, kodwa-ke nxa sikhangela kubona ngazani kuvele kungavuselelwa njani khonokho sikhuluma ngakho.
Kungavuselela isibili ngoba lezi zinto esikhuluma ngazo zisekhona egameni, zisekhona ehlathini, okungukuthi nje kudinga ulwazi ukuthi umuntu azi ukuthi ngathatha lokhu uhlanganisela lokhu wenze kanje. Awuyavuka umbuzabaabaqinqo.
Ye, umuntu usuka ngaphe kubani? Njengoba abanye bayasibuza abantu lapha bathi nxa umuntu esekudinga khonokho hhayi nga.
Ngicabanga ukuthi omunye nomunye lapho ahlala khona esigabeni kuba nabantu nje uthole ukuthi aba umuntu omdala umuntu omncane, kodwa esikhathini esiningi kuba yibona abantu abainsalelane abantu abadala bakhona. Xa ungasondela nje kuye nje engubaba laphana ubuze, ngoba abanye baba lenhlanhla nge uthole ukuthi ukhuleka nje lapho okunomuntu omdala njengokhulu wakhe. Asondele kuye nje uzomtshela ukuthi hayi mfana wami xa ufuna lokhu kube nje thatha lokuhlanganisela lokhu, kodwa-ke nxa ingekho umuntu onjalo sondela komunye umuntu omdala nawe umbona uzwe ubejwayeze yena uzoyivula inhliziyo yakhe akutshela ukuthi hayi fana uma ufuna ukuqine kanje yesakathi nazo ke nabo laba abelaphi bendabuko bayazazi lezi zinto xa suthi wasondela kibo bayazakutshela ukuthi hayi uma ufuna ukuthi uqine iqolo usondela lapho uthathele kuma uqeda lapho uziqinise-ke ngempushane ezinje okanye ngempandeji
yesiyabonga kakhulu ngamaphitshane ngikhuluma ngokuqakatheka kwesintu esinje ngamaphitshane sibi kakhulu
kuqakatheke kakhulu ngoba uyibona imizi ichitheka kandlela okunye kusuke kuthinte khona lokuzele emakamelweni lakho ma ungabuza ngempela abantu abaningi uthole ukuthi uyazama ukulalela ukuthi sizathobani esenza umuzi wachitheka uthole ukuthi awusizwe esibambelayo usubona ukuthi xa ukujula ngokuphuza ukuthi inkinga ibe khona phayana ekamelweni lakho kubaluleke kakhulu ukuthi abantu sivuke sizithathe sibuyele esintwini sethu ngokubuyela esintwini sethu sisebenzise amagama esintu lokho kuzokwenza ukuthi sibuyele sekuqineni loko abantu basendulo ababeyiwo.
Hayi, siyabonga kakhulu Ngwenya, ungadinga kusasa baba.
Siyabonga kakhulu nathi sibona ukubalaleli.
Hayi ke, siyambonga ubaba uMbuso Ngwenya, incwadi kwezamasiko esintu besiqoka laye kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Beni lami uMthembu Zithembayo uGibbs Dube. Ngiyabonga.
Ngigcina amasiko wethu. Owangusenziwe manje. Ngigcina amasiko wethu.
Sibonge uGibbs Dube ngezamasiko. Kuhlelo vuselela umoya silomfundisi uSenisibanda.
Ngizokhuluma namhlanje ngodaba olulandela lolade sikhulume ngalo iviki edlulileyo, udaba lomthandazo. Umthandazo isikhathi esiningi uJesu uyawubeka ndawonye lokuzila kokudla. Siyananzelela ukuthi-ke noJesu engalingwa nguSathane, izwi lenkosi lithi wayezile ukudla okwamalanga angamathumi lamane, ngakho wayehlezi isikhathi leso engadlanga lutho, ezile ukudla kodwa esemthandazweni. Ngakho singabala lapha kuMateyu chapter ka 6 iverse ka 16 ithi yena uJesu uthi nxa lizila ukudla linganyuki imali njengabazenzisi, ngoba bona bacomba ubuso babo ukuba babonakale ebantwini ukuthi bazilile. Iqinisile ngithi kini, sebewamukele umvuzo wabo. Kodwa wena nxa uzila ukudla, gcoba ikhanda lakho ugeze ubuso bakho ukuze ungabonakali ebantwini ukuba uzilile, kodwa kuyihlo osekusithekeni. Lo yihlo obona ekusithekeni nguye-ke oza kuvukuza. Ngakho-ke ngifuna sinanzelele lapho ukuthi okokuqala uJesu uthi yena nxa lizila ukudla. Kazangathi yena kwesinye isikhathi nxa lingazila ukudla kumbe nxa kungafika ezinye izikhathi, kodwa kukhanya ukhuluma ukuthi kuyinto okumele ukuba nxa ungumlandeli wakhe kube ngenye into ozabe uyenza ngezikhathi lapho uthandaza, ngezikhathi ozabe uzibekile. Siyakunanzelela ukuba lokhu kuba yikuhleleka lohlelo oluba khona emuntwini olandela uKristu. Kutsho ukuthi indlela uKristu asikhulisa ngayo ekumazini njalo lasekukhulumeni loNkulunkulu kuyabe kuyikhonokho kokuthi sithole isikhathi zomthandazo nokuzila ukudla. Ukuzila ukudla akutshintshi uNkulunkulu, akutshintshi amandla kaNkulunkulu, akutshintshi indlela uNkulunkulu akukhangela ngayo, kodwa kutshintsha wena. Kutshintsha wena indlela umoya wakho kwansi ukuzwa ngayo kuNkulunkulu. Kutshintsha wena ukuthi ingqondo yakho, umzimba wakho uwubandezele, kungabi ngumzimba kumbe inyama ekubusayo, kodwa kube ngumoya kaNkulunkulu oyabusubusa umzimba ngendlela vele uNkulunkulu ekuqalise nayedale ngayo umuntu. Antsho siyakwazi ukuthi udubo lwaba khona yikuba u-Adam lo-Eve bavumela inyama yabo yababusa. Ngakho indlela esinqoba ngayo inyama lenkanuko zomzimba ukuzila udla. Ngakho ke nanzelela ukuthi ukuzila ukudla kuqhakathekile empilweni yomuntu ongumKristu. Abantu abanengi abangamaKristu isiKristu sabo asiqedakali, asiyindawo abakhulu esiKristwini sabo ngoba bayehluleka ukuzila ukudla ukwenzela ukuthi banqobe inkanuko zomzimba wabo. Umuntu ongumKristu udonswa ngamakhala zinkanuko zakhe, udonswa ngamakhala inyama, yiyo emenza agijimenze izinto ezehlukeneyo ngenxa yokuthi kazili ukudla, kazinika isikhathi sokuzila lokuthandaza. Siyananzelela njalo ukuthi khathesi odokotela nalabo abakhangela impilakahle zabantu bakhuluma ukuthi khona vele ukuzila ukudla kuyayenza ukuthi imikhuhlane eminingi eyabe isiphakathi kwemizimba yethu ife. Umzimba uyabe uzelapha ngaleso sikhathi. Ngakho siyabona ukuthi ayisonto nje ukukhulisa emoyeni, kodwa yinto njalo engakwenza ukuthi ube lempilakahle. Asibuye lendaphana ukuthi uJesu usifundisa ukuthi senze njani. Nxa uzilile, akumelanga ube ngumuntu lwana osukhamba usumemeza ebantwini. Hhayi mina ngizile ukudla okwesikhathi esingaka, hhayi mina ngenza into ezingaka, hhayi mina okokuzila ukudla vele yikho kwethu thina. Ungayenza njalo, umvuzo wakho usuwutholile khonapha ebantwini, abantu bemangala ngendlela othandaza lozila ngayo ngoba uhamba utshela abantu. Kodwa uJesu uthi yenza ngabe indlela akwaziwe nguNkulunkulu kuphela amalanga akho lokuthi kwenza njani. Yebo, kwezi sikhathi ungakhuthaza omunye umuntu lapha nalapha, kodwa ukuthi uhambe umemeza umhlaba wonke ukuthi wena uyintshantshi yokuzila ukudla, Jesu uthi ungayenza njalo umvuzo wakho usuwutholile khonapho. Asinanzelelenini ngalokho-ke bazalwane.
Akuyiphethe mfundisi.
Baba, igama likaJesu siqinise ngale ndaba yokuzila ukuze sikwanise ukukwenza, kuletha inkazimulo kuwe. Thandazela bonke abazangena kulesi sikhathi sokuzila, baqinise moyo oyingcwele, ubatshengise ukuthi lo lalo angazila njani entweni ezaletha inkazimulo lendumiso kuwe, njalo le mthandazo yabo Baba uyiphendule ngegama likaJesu. Liyathandaza, amen. Asihlanganeni balaleli bami ngesikhathi esizayo.
Sithi enkosi kumfundisi Useni Sifanda ngokusipha uhlelo Vuselela Umoya. Kwezemidlalo, uEzra Chisa Sifanda uxoxa lomdlali wecricket uChristopher Mpofu. Yena oke wadla uBhedu eminyakeni esanda kwedlula, edlalela iqembu lesizwe elamaChevrons.
UChris uthotshelwe yingwe ngomnyaka 1985 ePlumtree Matheleen South. Ekuzalweni kwakhe akekho wayekwazi ukuthi uzaba ngumdlali obukhali kwikhilikithi, yona ebisaziwa njengomdlali wabamhlophe kuphela eZimbabwe kweminyaka eminingi. Nangu elonda imbali yakhe.
Ngazalelwa ePlumtree, lapho engenza khona izifundo zami eziqala uGrade 1 kusiyaphelela u7, ngasembuya koBulawayo uqala uForm 1 ngaze ngaqeda isikolo sami koBulawayo. Ngakhulela eMagwegwe lapho engangifunda khona, eMagwegwe High, labaningi bangabe kwazi lapho kwafunda khona uBenjamin Mwariwari, so isikole engakhula engafunda kiso.
UChris uthi umdlalo wecricket wayengawazi ebutheni bakhe, kodwa uthe usungulwa esikolo sakhe wethola phezulu wawufunda wahle watshengisa impawu zokuba yintshantshu.
Ngangu-form 3 kodwa singathi first team eMagogo ngayiqala ukuyidlalela ngu-form 4, yikho engahle ngabe ngu-captain. I-cricket kwangasonto esegazini lami, mina ngangithanda ukwenza i-athletics, ukugijima, izinto engangizenza engangizithanda. And then cricket ngayiqala ake okulate. Ama-team engadlalelayo, ngadlalela iZimbabwe national team, and then okwalesi sikhathi nje sengijiwa kwe-national team, ngithola isithuba lokudlala eKenya, ngathola ithuba lokudlala e-India, laseQatar. I-manage ukuthi ngidlalele abathi World Giants, most of ama-players adlalela ama-national team abo, nangabe ngwaba abakhethwa from eZimbabwe.
UChris udlalele iqembu lamaChevrons kumncintiswano etshiyeneyo, njalo uthi ukhona umdlalo angeke afa awukhohlwa.
Ithi ngidlale ama-World Cup for iZimbabwe ama-T20 angu-2, ngakwazi ukudlala i-World Cup ama-50 over angu-2, njalo yinto engijabulisayo. Maningi amagame engathi ngeke ngakhohlwa, ngathi enkulu kakhulu ngadlala size sinqobi Australia, sidlalele South Africa ngo-2007. Yili game engathi leli one of amagame engalithakazelela kakhulu.
Ikambu lama chevrons lake ladla ubhedle lidlala okwezinga eliphezulu kodwa kulezi nsuku lidliwa njalo nje ngamanye amazwe. Kambe uChristian ngaba le ncazelo na?
Kunzima sibile kwafana bebengadlali kuhle. Ngathi umdlalo onkona ufuna ukubekezela and ngathi babiza ngesikhiwa bathi determination and yikho lokho engifisa ukubana ngaba bengabe lakho kakhulu. And lokulwa ukwanisa ukuthi uzilwele uzimele yikho engibona ngani ayisibindi sokuzimela abakabi laso ngithemba ukubana kungabe kuqhubeka kulunge kodwa eyi kuzathatha isikhathi kufuna labalandeli also bezange ukubasekela abafana.
UChrisis wathatha umhlalaphansi kuqembu lesizwe kodwa lokhu edlala ikhilikithi ekwele India.
Ungathe siya ngenza okuningi lokhu engidlala but like mengisitsho ukubana ngidlala abathi i-Legends League okwamanje ngidlala e-India lamathimu engiwadlalelayo like because ngathi okwe-international sengitshile kudalwa ngabantu abaningi abanye awufana labo Chris Gayle o-Abhijan Singh o-Suresh Raina abaningi asebaretire kwi-international cricket kodwa kukhona i-league abathi i-Legends League so yiyo engiyidlalayo. And okunye engikwenzayo ku-coacha ukuba ngu-assistant coach we-Tuskers ngapha koBulawayo.
Njengomuntu othanda kakhulu i-cricket uChris uthi uzaqhubeka edlala lo mdlalo athiye kuphela nxa umzimba ususala. Imele Studio 7 ikamela mu Ezwe Jesus Banda
Zimbabwe.
Siziphethe ngodaba lokuzilibazisa sihamba lomculi ozibiza ngo DJ Ma 12.
Ngizothanda ukubingelela abalaleli igama lokuzalwa othwele indlovu phuma eplant esigabeni sasemacingwana ngoDJ Mathof on stage umusic inyokuqale ngo-2020 ngadropa EP eyayinama track ang 8 ngabuya ngo-2021 ngadropa amasingle track nango-2022 ngadropa amasingle track kwabuya ngo-2023 ngadropa amasingle track ngisebenzisana no-DJ Ace Carter from Epic Falls.
Ngathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Abangathanda ukuthenga umculo wami, umculo wami okwamanje besifaka ufayi kuba digital stores kodwa uzoba khona kungekudala. Inamba 0647271616 0647271616 mangabe uselizweni lase South Africa ikho lapho engicula ngikhona.
Abalandeli ubatshiyela waphi amazwi?
Abalandeli ngibathembisa ukuthi sizozama ukuhlala ukuqhubeka sibanikeza umculo esicela kibo loxhaso lwabo ngoba ngaphandle kwabo asilutho.
DJ Ma 12 esigqibela uhlelo lwethu. Asidibaneni kuhlelo lunye njalo kusasa. Olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.